Mina ngicabanga ukuthi ngikhangela kwesikhathi angiboni ihambelana lezinqumo zethu zeZANU-PF. Lapha ngizolo khuluma njenge-one of the members of ZANU-PF, futhi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo limi kanje. And one of our wishes as ZANU-PF was to try by all means ukuthi siguqule umkonomi lowo uvule ume, siyenze izinto eziqondileyo njalo ezithelileyo for the first time. Kube yi-new dispensation, hathi ngokukhuluma ngamazwi kodwa nangezenzo. Pho-ke nxa sesibuyela